So we seek out this in the VOA in the Vele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 8 Nkwenkwezi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ya intale impumela yakhona evele ihlale njalo ngoba nxa ubuza umuntu ukuthi ungavotela ubani umgabe ngubutangira uza ukuthi umgabe.
Inhlanganiso ye-Afrobarometer ithi abantu abayisilinganiso esedlula amashumi ayisithupha ekhulwini i-64% bayamethemba umongameli Robert Mugabe.
Sithi kweyinto yokuthi sibonile ukuthi nxa usilwa ulokhu ku-political party uwedwa akusebenzi kungcono sibambane izandla. Sithi lo nxa esitsha omunye abe khona ezama ukuthi agule umlilo ngoba sibonile ukuthi singabe silokhu esitsha sizabe silokhu esisilwa sikumakhona yethu yona lawo kodwa kuze kusikhutshele.
Abesifazane beZimbabwe basungula umanyano owe-Women Electoral Convergence 2018 bephawula umkhankaso we-Her Vote Wins 2018.
Odokotela benhlanganiso ye-Operation of Hope eyakwele Melika kuliviki basesibhedlela sempilo Central koBulawayo kuhlelo lokuhlinza abantu abazalwa belendebe ezidabukileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abayisilinganiso esedlula amachumi ayisithupha ekhulwini 64% babikwa bemthemba umongameli Robert Mugabe, kutsho inhlanganiso ye-Afrobarometer. Lokhu kuphume kucwaningo olwenziwe yile inhlanganiso oluza kwethulwa okusemthethweni ngolwesithathu. Impumela yalolu cwaningo itshengisa ukuba ingxenye yabantu elizweni i-50% ithi iyathemba umsebenzi wogatsha lwezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Inhlanganiso ye-Afrobarometer itshengisa ukuba kulabantu abayisilinganiso sokungamachumi amathathu lanye ekhulwini i-34% abathi kabathembi amabandla aphikisayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngasikhangela lokhu yethola ukuthi i-P F yona ilama-members ahlala e-consistent. Okudingisela ukuthi loba izo zisiba nzima njengoba sibona khadesi ukuthi vele i-economy ayisasebenzi abantu abaselathemba. Ama-members ayivele ahlala eyisekela kodwa iningi labantu elingafisi ukuthi lisekele izano p f iyalahla ithemba labo abaphikisana nani lezano p f. So khona lokhu kwabatshengisela ukuthi izano p f isi-more popular kutshengisela ukuthi nje abantu lahle ithemba ukuthi basekele izanisesihlanga lezano p f ngoba izano p f members kodwa abatekisela baningi kodwa aso-members a-consistent asekela inhlanganiso yomnati yodwa.
Uxolo ngocingo lolu obungacacanga kahle ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Siphinde saxoxa lo mnumzana Rejoice Ngwenya, enye njalo ingcwethi ecubungula izombusazwe, othi yena kunzima ukwamukela impumela yocwaningo lolu ngoba uZulu uyesaba ukukhuluma okuliqiniso ngalolu daba.
Ya intale impumela yakhona evele ihlale njalo ngoba nxa ubuza umuntu ukuthi ungavotela ubani umgabe ngubutangira uza ukuthi umgabe awusezobuza umbuzo oqondane le-politics. Abantu abaningi vele bayabe bephendula umbuzo ngendlela yabo wena indlela bona abafuna ukuthi wena ngenxa ukuze impendulo yakhona kodwa aba-researcher bafanele babe leli percentage singathi nalena i-accuracy ukuthi kwenzela ukuthi babe leqiniso okuyayo yigqini.
Kodwa impumela abayenzayo phambilini kokhetho luka-2013 abantu bayiphikisa bathi hayi ngamanga kwaphuma kuyiyo uqobo, ungathini nalo?
uma kwendayo lempendulo zabantu vele kuthiyene loba ungazi faka imagine nofela ezizibonile zokuhambe bayacila olitha amakarawo labonkalebaa kodwa nje akusezokuhambelane nje lokuthi abantu baphendule abantu vele bayaphendula bona besithi umgabe yamthanda kodwa asuzesisebenzisi ama-results ezimbabwe impumelo yakhona njengeqiniso elibheka ifechi yabo barometer.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe bekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Bekuphithizela emabhanga elizweni lonke jikelele namuhla abantu bedinga imali yokubhadalela abantwana esikolo ekuvulweni kwazo kusasa. Kodwa abaningi babikwa bengayitholanga imali ngoba iyasilela emabhanga. Abazali abakhulumele Studio 7 bebekhala ngokuthi vele kabalayo imali ngitsho lasemabhanga okutsho ukuthi abantwababo balakho ukuxotshwa esikolo. Omunye wabazali laba ngunkosikazi Benedict Ndlovu ohlala emafeha.
Inkinga ikuthi esikolo sakithi bavuma ukubhadala amadola amaranda abavumi.
Kungani besenza njalo?
Angazi bathi amadola lamapula aphansi kakhulu njalo labantwana besikolo vele abafundi kahle lamatitsha ashota esikolo.
Bangakabakho aba esikolo abantwana?
Uyi-1.
Ngufombani kumbe ngugrade bani?
Grade 5.
Babhadala malini?
$15.
Uyatsho ukuthi kabafundi kuhle abantwana babalisi bayasilela kuyini kahle kahle okuhluphayo?
Okuhluphayo ekhaya nganona yimali babalisi bathi lawo imali yakhona yabincane abayiphiwayo.
Kusiphi isikolo lesi?
Emafeha Primary.
So kusasa zivulwa-ke njengoba usithi kawulayo imali uzakwenza njani?
Uzahamba kuphela ngizayidinga lapho enzayitholela khona ikho lapho enzabhadala.
Ngaso zaxotshe?
Bengamxotshe uzabe hamba kuphela. Baxotsha vele abayitela.
Ubungelazifuyo ongazithengisa mhlawumbe uyithole imali yomntwana?
Hayi, izifuyo ngilazo.
Awusoze uthengise?
Ngizazama ikuthi lawo ukuthi bezothenga abantu babekhalakhala la besi imali yakhona yini.
Omakhelwane bathini labo abanye abalabantwana abaye esikolo?
Abakhala la njengakhona okantana bayaxotshwa bathi imali yakhona ayihlupha njengokuthi beyalo abantu abaningali bathola amadola amarandi lamapula.
Kungani bengathi nxa uletha amarandi uletha amarandi abe lingana le-US dollar kumbe uletha ipula elilingana le-US dollar lonela?
Angazi bayala vele abalivumi.
Unkosikazi Benedict Ndlovu isakhamuzi semafeha.
Abesifazane beZimbabwe basungule umanyano we-Women Electoral Convergence 2018 ngempelaviki lapho abaphawule umkhankaso we-Her Vote Wins 2018. Lo mkhankaso usungulwe ngenjongo yokukhulumisana, ukufundisana lokukhuthazana ukuphatheka kukhetho bencintisa langokuvota ukuze baphatheke ngokugcweleyo kukhetho lomnyaka ozayo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Bekungabizozwayo emkhosini lo kuculwa kugiywa abesifazana bekhuthaza ukuba ukhetho oluzayo luka-2018 luqhutshwe ngokuthula ukususa umbuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe le-ZANU-PF hatshi udlakela. Obebona ngezokumanyanisa abesifazane unkosikazi Priscilla Misiya Irambu imshonga we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube uchasisa kabanzi ngokubafuqe ukusungula lumkhankaso.
Sifuqwe yinto yokuthi sibonile ukuthi nxa usilwa ulokhu ku-political party uwedwa akusebenzi. Singcono sibambane izandla sithi lo nxa esitshi omunye abekhona ezama ukuthi agule umlilo ngoba sibonile ukuthi singabe siloku esitshi sizabe siloku esisilwa sikumakhona yethu ona nawo kodwa akusoze ukuthi thutshele.
Ekhuthaza ukusebenzelana kwabesifazane elizweni lonke hathi ukuqakathekisa ezamabandla lezombusazwe
khonokho ukuthi bahlezi konke namuhla bathi nxa omunye sithi ushabela utshangileyo omunye ushabela umjuro omunye ushabela ukhuphe omunye ushabela umankomo omunye ushabela ubithi yikho ukuqalisa kwangikhona khonoko ukuthi sitshengise abantu ukuthi thina asikhethani ngokuthi ungaphi udaba yokuthi nxa ungumfana ungayenzani ukuthi sidose umfana khonoko esikwenzileyo yikho sibavumele ukuthi babuye begqoke ama-t-shirts abo.
Umgcini sihlalo webandla le People's Democratic Party PDP uNkosikazi Lucia Mathibenga laye upha umbono wakhe ngalumanyano.
Sinanzelele ukuthi nxa singayekela ukwenza njalo ukuthi sibambane senze into nye sizwisisane bazabe lokhe beyihlinza beyidla inyama silokhe sikhangele.
Ethi mhlawumbe zingafezeka izifiso zabesifazane zokungena ezikhundleni zaphezulu.
Singayekela ukuqalisa ukuzama ukuthi abomama basebenze ndawonye akusoze kwenzakale. Zamele siqalise somewhere and siqala ngemihlangano enje so.
Umsekeli womkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe nguye oze emele ibandla lakhe.
Isikhathi esiningi kuthiwa lapho kulabomama abaningi i-corruption iba phansi. So yikho sifuna ukuthi indawo eziningi kube labo mama abanenkozela ukuthi i-corruption le eyiyo sidilize umkhono weZimbabwe iphele ngokuthi njengabomama nxa kulodube ekhaya abantwana kabakhali besithi baba baba abantwana bakhala besithi mama mama yikho-ke ngithi kumama weZimbabwe sukuma usapoti omunye umama.
Abaphatheke kumikhankaso yokulwela amalungelo abesifazane abanjengonkosazana Thoko Mache baze ukuzasekela lumkhosi.
Asikwejwayelanga lokhu ukuthi sibuye singobomama abamaphathi ahlukeneyo sihlale sibili sithi kungasukuma umjuru sithi yebo mama kungasukuma ukhuphe sithi yebo mama akasikwejayelanga.
Bezikhona leziphathamandla ezimele abesifazane asesebatsha ngaphansi komkhankaso we-#SheVote2018 esinye sakhona kungunkosazana Sibonokuhle Buhlungu.
2018 isikhathi senu sokuba liqondisise zonke izinto ezingamanga kuhle kuleli lizwe. Lingavumi ukuhlala ezindlini, lingavumi ukuthunya, lingavumi ukuya emsebenzini nxa ungavotanga. Ukuvota lilungelo lakho.
Abaqoqe ukuphawulwa komanyano we-Work 18 bathi benze lokhu ngemva kokunanzelela ukuba abesifazane yibo abalenani elikhulu elizweni lababhalisa amagama ukuthola ilungelo lokuvota kukhangelwa ukhetho luka-2013. Babe isilinganiso esedlula kancane amajumi amahlanu lambili ekhulwini 52.48% kusitsho ukuba yibo abangaletha inguquko kumpumela yalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Livestock namhla sixoxa ngophenyo olusanda kwenziwa oluveza ukuthi abantu abaningi bayamethemba uMongameli Mugabe ukwedlula amabandla aphikisayo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Asingakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe.
Kufe abantu abayisithupha ekudubukeni kwebhomba ebelithiywe emoteni ebimiswe phambi kwendawo yokudlela esigodlweni seSomalia iMogadishu lamhlanje. Phakathi kwabantu laba kufe isiphathamandla sebutho lakweleSomalia uGeneral Abdi Bashir Aden.
Inkokheli yamazwe womanyano we-European Union yamukele ngenjabulo ukunqoba kukamnumzana Emmanuel Macron kukhetho lokudinga umongameli wakwele France. Akade encintisana laye uMarine Le Pen ubekhankasa ngokuthi ufuna ukuthi ele France liphume kumanyano we-European Union.
Odokotela benhlanganiso yakwele Melika i-Eye Operation of Hope basisibhedlela sempilo Central kobulawayo lapho abakhangelele ukuhlinza khona abantu abangamachumi amathathu lasithupha abalendebe ezidabukileyo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Umqondisi we-Operation of Hope uDokotela Jennifer Moore ubike ukuba kulequla labodokotela labongi abavela eMelika lakwamanye amazwe aze nabo ukuzoqhuba lomsebenzi abawuqala eZimbabwe ngomnyaka ka-2006 eHarare bazoqala lakobulawayo ngoba benanzelela ukuba abantu bahamba umango omude ukuyohlinzwa eHarare. UMatron Sibusisiwe Faith Ndlovu, isikhulumi sesibhedlela sempilo Central Hospital, uthi ngomgqibelo bahlole abantu abedlula amachumi ayisikhombisa, kodwa phakathi wabo abangamachumi amathathu lasikhombisa yibo abazahlinzwa ngoba abe Operation of Hope bazaba kobulawayo okwensuku ezinhlanu kuphela.
Abazelwe belendebe engahlangananga lemlonyeni phezulu lapho sithi palate okuyabe bezelwe kungazange kuhlangane yibo abazoba operator bebancedisa ukuthi bavale kuvaleke ukwenzela ukuthi banelise ukubana bakhulume kuhle badle kuhle bengahitshwa. Sikhangelele ukuthi u-operator ama-patients afika 36.
Unkosikazi Anastasia Gumbo osuka eLupane eDandanda uthe umzukulu wakhe uNatasha Moyo wazalwa enalesi simo.
So i-problem kade layo waqala walungiswa phezulu, wayedabukile phezulu la, wazalwa enjalo. So kwasala phakathi la, namhla kade bezovala phakathi la, okokuthi abantu laba baloncedo olunye olungumangalisileyo. So nanzelela eLupane eDandanda komthenjwa village, isikolo yisefula.
Kuthi unkosikazi Silethubuhle Mkandla osuka elokitshini lenketha kobulawayo yena uthi indodana yakhe uAndiswa Nyoni uhlinzwe umlomo nyakenye lamhlanje uhlanganisiwe ngaphakathi komlomo.
Uqala waye operate cleft lip, khathesi bamdokuze operate cleft palate. Uhlelo lolu luhle kuthi abangenamali ngoba luyasinceda kakhulu athe sinhlalo sehlanganisiwe.
Uhulumende weZimbabwe bebambisana lenkampani yeShapes kunye lenhlanganiso yeRotary Club bancedisile kulolu hlelo lokuhlinza indebe lesilakalaka. Inhlanganiso yeOperation of Hope isike yahlinza abantu emazweni abalisa iZambia, iMalawi lamanye aseAsia, njalo inhlanganiso le ilabodokotela abahlinza indebe lezilakalaka kuphela abazinikelayo kungelambadalo. Bayazihlawulela indleko zokwenza umsebenzi besuka emazweni abo okungabiza imali edlula isigidi samadola eMelika kuhlanyene lemithi. UDokotela Mo uchaze ukuba phakathi kwabantwana abangamakhulu ayisifica munemubili lamachumi amahlanu abazala eZimbabwe ngelanga, oyedwa uzalwa elendebe kumbe isilakalaka esidabukileyo. Ethi umntwana ozalwa elalesi simo ukhula ebhekane lobunzima obugoqela ukudla nzima, ukudla kuphuma ngamakhala okugcina kubangela eminye imikhuhlane lokuhitshwa. UDokotela Mo uthi abapheleli ekuhlinzeni kuphela, kodwa bayafundisa odokotela labongi beZimbabwe ngalesi simo uhlelo olwasungulwa nguyise uDokotela Joseph Clawson owaqala lihlanganiso. Okwamanje ubhoda lamazwe womhlaba efundisa odokotela labongi ukuthi indebe lesilakalaka esidabukileyo sihlizwa njani. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo eMpilo Central Hospital, nginguNompumelelo Moyo.
Izigodlo zabameli bamazwe atshiyeneyo awezwekazi le-Afrika abaseMelika zithole ithuba lokutshengisa uZulu waseWashington DC amasiko azo ngempela viki edluleyo kuhlelo olwenziwa minyaka yonke phansi kwesihloko esithi Passport DC. Isigodlo someli weZimbabwe asiphathekanga kuhlelo lolu lonyaka kodwa unkosikazi Tsitsi Mazongwe, umqondisi wenhlanganiso yeUthando Theatre Productions, ubambisane lenhlanganiso yePassport DC ukubukisa amasiko aweZimbabwe kulolu hlelo. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Abundance Mthori, omunye wamalunga eqembu lomculo elivela eZimbabwe elemukomba elizethokozisa uZulu kumlo umkhosi.
Yeah, lati ngoba sakuthakazelela isikhathi lesi ngoba lati sisuka futhi eVictoria Falls lapho lati silawo futhi amanye amalanguages ethu kuhlanganisele isiNdebele, iNambi, iTonga, loBale. So yiyo lati futhi eminye yezinkulumo esilazo esizama ukuthi abantu bebezisise futhi kanye le manzi yakhona. So yikho esikulethileyo lapha ethi.
Awungitshele kubaluleke okungakanani kuwe ukuthi abantu abadabukela kwamanye amazwe bafike kuhle nje ngalo ukuthi bafunde amasiko ethu.
Kuqakathekile ngoba yikuyazisa thina esilakho lathi okutholakala khona eZimbabwe and kuyisigaba esiqakathekile kakhulu ukuthi siyazise umhlaba wonke nalezi zonke indawo esikhona nalapho esivela khona, umumo wakhona ukuthi kuminjani, abantu bakithi thina silobudlelwane obunjani. So yiliqakathekile kakhulu ukuba le isikhathi esinjengasona leso.
Ngizwile ukuthi nina benihlabela kuhlelo okuthinayo eNew Orleans. Bekunjani khona? But yini iJazz Festival?
Yeah.
Bekunjani khona?
Festival besikhona khona ngale eNew Orleans. Ibindawo enhle kakhulu ngoba lati sikhona ukuba lesikhathi sokuthi sikhona ukuhlangana labanye abaculi bakhona phana eNew Orleans abayibo abakhulu kwampana abayaziwayo, sakhona ukuhlangana sakhona ukwenza ama-collabs sachaya sonke. Akube kuyisikhathi esihle kakhulu and wonke ama-fans ethu bakuthakazelela kakhulu bakholisile leyo festival.
You've had a chance inhlanhla lokuthi utravel esingathi umhlaba wonke jikelele ulasi isiluleko naso ukunikeza omunye osakhulayo abontanga labo abalesifiso sokuthi bafike la kwele Melika bayohlabela batshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi amasiko ethanjani.
Yeah, khonoko kuqakathekile kakhulu ngoba lathi singathi kwabasakhulayo kwabafuna ukuyenza ezomanzi lezi njengathi kuqakathekile ukuthi lathi siyale sinjani isiko lethu sale silibambile sale siphakamisa iflag yethu le lamasiko ethu acheni eZimbabwe ngathi uvela ngapi emashoneni esiNdebeleni konke even esiTongeni esilubaleni lakithi konke.
Lo ke bekungumnumzana Abundance Mthori, ongomunye wabaculi beqembu leMukomba elibelithokozisa uZulu emkhosini wePassport DC khonapha eMelika.
Inhlanganiso ehlose ukuguqula impilo yabesifazana eZimbabwe abasendaweni ezithiyeneyo zomhlaba ezimimbokodo yethulwe ngokusemthethweni eJohannesburg ngempela viki, kubika uBenedict Nhlapo.
Ngokuthoko zenkulu kubo mama beZimbabwe abebehlangene eHillbro eJohannesburg ngempela viki emkhosini wokuphula ngokusemthethweni inhlanganiso yembokodo. Umgcinihlalo walenhlanganiso unkosazana Victor Matutu utshela bebebuthene kulumkhosi ukuthi inhloso enkulu ngeyokuthi njengabo mama bekhande amacebo aza kwenza benelise ukusebenzisa loba yiwaphi amathuba abatholayo empilweni. Uthile inhlanganiso ifuna ukuxhasana labesifazane beZimbabwe kukho konke kukoqela kwezempilakahle, ezomendo, ezemfundo, ezamasiko, ezamabhizimusi, ezemisebenzi, ezemisebenzi yezandla, kanye lezamathalenta kulabo abalamathalenta abafuna ukuphila ngawo. Le nkulumo ethokozise iningi labesifazane abebekulo umcimbi. Ubhala ubona ngokoko kwenhlelo zalihlanganiswa unkosazana Britt Ndlovu utshela iStudio 7 ukuthi kulabesifazane abaningi abasemazweni asebekhombise isifiso sokusungula ingatsha zembokodo emazweni abakuwo. Uthi kulomcimbi omama bahle bathola ithuba lokukhangisa ngakho konke abakwenzayo.
Bathengisa into eziningi ezihlukeneyo, abanye ngabamatapawe, abanye ngama forever living, yakusiza, kusiza zonke singomama nanoma ngubani. Thina into esihlosileyo yikusizana singomama. Esinesifiso sokuthi singathola mhlawumbe ama-sponsor noma yini, sibe nama-projects ngaphakathi. Sina bomama abaningi abangasebenziyo, abaningi bayazibulala ngenxa yokungasebenzi. So sifisa nje ukuthi sibaqoqe, sibe ndawonye, bakwazi ukusizakala.
Uniki esincube nabaculi bevangeli ocula umculo womdabu uhle wathola ithuba lokuzidingela abalandeli kulo mcimbi.
Ake kakhulu lana emcimbini wezimbokodo ngoba into abayenza umama inhle kakhulu. Ngibone futhi nakho kuyathinta abanye abantu ezinhliziyweni ngoba ngibona abanye bekhala, okutshengisa ukuthi izoba lusizo olukhulu kakhulu. Already seyiqale vele kwalosizo.
Abesilisa labo bebebaningi bezoxhasa ukusungulwa kwale nhlanganiso. Umnumzana Arnold Mayibonge Nkala wenhlanganiso yamasiko ebutho lenqama laye ubekulo umcimbi.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi bahlangana nomama. Into engichaza kakhulu ukuthi bonke umama esibabonileyo ngomama asebekhulile. Okuchaza ukuthi ke uma bengaheha laba abancane bangene bazothula vele inhlangano evuthiweyo ezabafundisa ubumama. Siyazi ukuthi umama yena mayithuthuka umndeni wonke uyathuthuka.
Inhlanganiso yezim imbokodo ithi okwamanje isizaqala ukuhlala phansi izwisise inhlupho lendingeko zabomama asebengamalunga ale nhlanganiso, bese ke iqala umkhankaso wokubadingela uxhaso abaludingayo ukuze bafinyelele amaphupho abo. Nale Studio 7 Johannesburg, South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Zemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela ukwenzakale ngempela viki edlule emdlalweni wenguqu esigabeni saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League leminye njalo imidlalo.
Iqembu lengezi Platinum libuyele phezulu engalani yemiklomelo ngemva kokunqoba eleJapani Mine ye-1 kanya ngomgqibelo, kwathi iqembu ebelikhokhela phambilini kwemidlalo yangempela viki ele-Highlanders laba ngoshikilo bhanqa 0-0 leleChapungu. Iqembu lengezi Platinum Stars lilemiklomelo elishumi nantathu okulinani liphethwe liqembu le-Highlanders elihlezi endaweni yesibili kanye neqembu le-How Mine elihlezi endaweni yesithathu, kodwa elengezi likhokhela ngoba lihlohle kaningi. Impumela ethiya abalandeli bomdlalo wenguqu bebambe wangaphansi ngiyomdlalo obuphakathi kwe-Bantu Rovers Leada, wona ophele iqembu lebantu linqobe nge-7-2 enkundleni eluveve ngomgqibelo. Phambilini kwalomdlalo iqembu lebantu Rovers belinqobe kanye kuphela emidlalweni eyisithupha, njalo omunye wabadlali abayenelise ukulitshayela emambuleni ngu-Obriel Chirinda.
For the team match, kuyasinceda just because ngiwasamelezin to ama-chances eyi-1 ngabanye bami sibesingasozithole i-opportunity ukuthi sibesihlohla, but ngendlela mna ngikusenza ukuthi ngiphase omunye wamehlohle amwinini sina isithim.
Iqembu le-Yata lidlala elingela abaqeqetshi balo ngemva kokuma bemiswe umsebenzi ngumnikazi waleli qembu Walter Makaya owebandla le-Prophetic Healing and Deliverance Ministries ngemva kokudliwa kwaleli qembu ngele-Dynamos emdlalweni olandelwe yilo owangempela viki edluleyo. Kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isiveze ukudana phezu kwesenzo leseqembu le-Yata esekuyadlala le qembu le-Bantu Rovers lingela abaqeqetshi, njalo umbiko okhitshwe inhlanganiso le ebona ngokuphutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe ithi kuzathathwa amanyathelo okujezisa leli qembu ngoba liluzaze isigaba se-PSL ngokwenza kwalolokhu. Abaqeqeshi beqembu le-Yata bakhokhelwa ngu-Jairo Stapera, yena osekelwa ngu-Eliot Matsika, kuthi oqeqesha unozinti ngu-Themba Sifanda, njalo bonke laba kababuyanga koBulawayo. Imeneja yeqembu uMnyarazi Sinani nguye obehlezi ebhentshini, kwathi uchalimane weqembu Everson Jatambuza nguye okhulume lentatheli ekupheleni komdlalo, kodwa lakho sezisenza okokumlandelela emoteni yakhe. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo nguChris Gande.
Lo ntungameli inkomo lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Azive ope magamu wangu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.